Ngomnyaka ka 2016 uhulumende weZimbabwe wafaka umthetho ovimba ukungena kwempahla eningivela phandle kwelizwe esithi le indlela yokuvikela amafekthali ekhaya ngoba elamandla okusuthisa uZulu njalo kungela sidingo sokuthi enye impahla ivele ngaphandle. Inyathela elokubuyisela isinqumo sika 2016 emuva sithi abeZimbabwe abaseBotswana balakho uqala ukuthumela impahla ebe ikade ingasavunyelwa ukungena elizweni ivela ngaphandle. Unkosikazi Emily Dube osebenza eHabron uthi leli lithuba elihle lokuthi baqale ukuthumela impahla ekhaya.
Kuhle lathi sesingenelisa ukuthumela impahla ekhaya ngoba abantu kade bekhala ukuthi okunengi akutholakali. Lathi singelandlela ngoba bekungavunyelwa ukudlula eBotswana.
Umnumzana Nkazimulo Dube uthi ngaphandle kokunceda ukuthi kuthunyelwe impahla ekhaya kuzaba lula ukuthi abasekhaya labo benelise ukungena emadolobheni aseduze afana leFrancis Town ukuyathenga.
Kuyabukeka lokho kwenze uhulumende ukuthi elifte ibhano nama-basic commodities anje abo cooking oil. Cause as it is, we are struggling to get these commodities in Zimbabwe, but sokusiba lula nje ukuthi nxa singaziphumela sephandle sibe sizithwalele lezi zinto.
Unkosazana Sithembile Ndlovu yena uthi uhulumende noma nje enze kuhle ngokuvula amasango kumele akhweze isilinganiso semali yempahla evumela ukuthi umuntu ngamuntu angenelayo elizweni i-tax rebate.
Kulinyathelo elihle kodwa kungaba ngcono ukuthi uhulumende akhangele indlela angakhweza ngayo i-tax rebate ukuze abantu bathenge bekhululekile bengesabi ijuthi ngoba yona iphezulu ingagcina isenza ukuthi kube nzima futhi ebantwini ukuthi bathenge ngaphansi.
Impahla efana lendlini yokudla, okwakha kanye lokulima, lokunye nje okuthiyeneyo sokuvunyelwa ukuthengwa ngaphandle kwelizwe, noma nje kungacaci ukuthi umthelo weduty wona uzahlawulwa kanjani. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngiseHabron kweleBotswana.